Iqembu leBantu Rovers liqede imidlalo yalo lilemiklomelo engamachuma isithupha lane 64 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu elihleze endaweni yesibili elebulawayo Chiefs, kodwa eleBantu Rovers letheswe inkatha ngoba lihlohle amagoli amaningi laphinda lahlohlwa kalutshwane kulele bulawayo Chiefs. Umgcini sihlalo weqembu leBantu Rovers uErnest Maphepha Sibanda uthi ukunqoba bekuvele kuyinjongo yabo ngesikhathi kusungulwa imidlalo yalonyaka.
Vele ukuyina into eqakathekileyo. Siqalisa labafana bami sathi sahlala phansi sahle sathi igoal yethu yikuthi sizame ukuthi siwine iSouthern Region Championship. So kwakathesi ngizwa ndokujabula okukhulu and ngibafisela inhlanhla enkulu. Ngiyazi silo coach wethu omncane uJohannes Ngozo sizazama ukubona simsekele kakhulu ukuze achieve ama-goals alawo.
Iqembu leBantu Rovers libunjwe ngomnyaka ka-2008 njalo ngomnyaka ka-2009 lithenge indawo yeqembu le-Eastern Lions langena kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Lihlale kweminyaka emibili ku-PSL lagunyulwa ladlala kusigaba sika-Division 1 ngomnyaka ka-2011. Liphenduke kusigaba saphezulu ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuthenga indawo yobulawayo Chiefs, kodwa lizithole selidlala kusigaba sika-Division 1 njalo ngomnyaka ka-2015 ngemva kokugunyulwa njalo kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini ka-2014. Umqeqetshi uJohannes Ngotso uthi kuyamjabulisa ukuba umqeqetshi wakuqala ukuba angenise iqembu leBantu kusigaba saphezulu lingazange lehlukane lemali lithenga indawo.
Thina sijabule kakhulu eBantu Rovers because maybe thina ithaba ukuqala kuwina i-championship. Kwesinye isikhathi iBantu Rovers adethenga amalokho kuthe ku-Premier, but I think siyifayithele sibiza nabadlali bethu nabo-coach bethu konke le-executive lo-president wethu. I think sonkade sisebenza sonke sibambini. I think ikwesikwenzileyo.
Amanye amaqembu anqobe kwezinye izigaba ngagoqela eleShapane Mine elinqobe kusigaba seCentral Region kanye leBlack Rhinos elinqobe kuNorthern Region. Intshantshu ze-Eastern Region kazikazakali njengoba kulokhu khonona phezu kokuba iqembu leYada Gunners lithandwa ukwedlula amanye amaqembu adlala kusigaba esifanayo. Amaqembu amane anqobe kuzigaba lezi bekumele ancikilane ukuthi amabili azaqeda imidlalo yehlezi phezu kwengalane kube yiwo athola ithuba lokuyadlala kusigaba se-PSL, kodwa manje akwaziwa kumbe imidlalo izaqhubekela phambili loba hatshi. Lokhu ngemva kokuba inkokheli yenhlanganiso yezifa isuke yachila izikeyi yaquma ukuba amaqembu lawa anqobe kuzigaba ezine kumele ahle ayedlala ku-PSL lapho sokumele kuphume khona amaqembu amane. USibanda uthi balinde ukuzwa ukuba kuyini okuzathatha indawo phezu kwalimidlalo.
Okwathi singithi uma siza kuyo ama-playoffs asambeni siyeqeda ihagi lesiyilandayo singayiqeda sesihlala phansi, and I'm saying singangena ku-Premier League, Bantu is there to stay. Sesiyahlala phansi, asisaphumi futhi.
Iziphathamandla zenhlanganiso yezifa zithi lolu daba lokuba kuza kuba khona ama-playoffs loba hatshi luzahlaziwa ensukwini ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.